eNdebele.
Amathono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le tshana njani mthwazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla zilishumi lane kumbimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu eliphiwe igama lokuthi Cyclone Idai elilakho elilolaka lesavunguzane esilakho ukuchiya umonakalo omkhulu kusukela namhla ebusuku.
Lakhona lingafinyelela lakithi, kodwa esikhangeleleyo thina ukuthi imimoya le isivumuvumu izabe isiphela amandla, kodwa i-cyclone ibisijikile mhlawumbe ibe yi-tropical depression. Lokho kwenza ukuthi kube lezulu eliningi eliyinzidi.
Uhulumende uthi usefake eceleni imali eyisigidi esisodwa eyokuthenga imithi lempahla yokusebenzisa ezibhedlela kulandela ukutshengisela kwabodokotela. Kwenziwa isikhumbuzo senduna yamaNdebele kwele South Africa uMnumzana Zwelithini Gumede.
UGumede ube ngumuntu obheke kakhulu abantu baseZimbabwe lapha ebakhulumela nokuthi izinto zabo zilunge. Manje njengoba sihambile nje siphatheke kabi kakhulu ukuthi ubesanda kubuya le kwaZulu ukuyokhuluma nenkosi uZwelithini.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu elinengi eliphiwe igama lokuthi Cyclone Idai elilolaka lesavunguzane esilakho ukuchiya umonakalo omkhulu kusukela namuhla ebusuku. Iyezi lika Cyclone Idai likhangelelwe ukuza livelelanga kwele Mozambique, okutsho ukuthi isigaba seManicaland yiso esiza kuba lomonakalo omkhulu. Kodwa izanuse zomkhathi zithi kumele wonke umuntu ahlale eqaphele ingozi engadalwa yileli zulu. Sixoxele ngcwethi kwezokulima uMnumzana Mandla Nkomo, yena othi ngakwelinye icele izulu leli lilakho ukuletha ububelo esigabeni seMandebeleni, sona isibe lezulu elilutshana kakhulu lonyaka.
Ingcishi zomkhathi nxa zisitsho zithi kulezulu kumbe cyclone elizaba liyizulu lesikhukhula. Okwakathesi bebethi lona likhangelele ukuthi lokele uMozambique Channel, kodwa namhlanje busuku sikhangelele ukuthi i-cyclone yakhona iwele phezu kweMozambique. Nxa sithi siyakhangela thina, indawo ezizaba lomonakalo kakhulu ilezo ezisendleleni yayo i-cyclone. So i-central Mozambique, kuseqela lakithi, kobo Manicaland, sikhangelele ukuthi ikhona lapho kungaba lomonakalo omkhulu ozabangelwa izulu lele elilomoya.
Sizwa kuthiwa lilakho ukufinyelela isigaba seMatabeleland, liqiniso yini?
Ye, nxa besitsho bona bathi mhlawumbe iMatabeleland North le South, izulu lakhona lingafinyelela lakithi, kodwa esikhangeleleyo thina ukuthi imimoya le isivumuvumu izabe isiphela amandla, kodwa i-cyclone ibisijintshile mhlawumbe ibe yi-tropical depression. Lokho kwenza ukuthi kube lezulu eliningi eliyinzimbi eliletha amanzi amaningi ngesikhathi esifitshane. So ke of course kwezinye indawo kuzaba lomonakalo, kodwa thina silethemba njalo siyafisa ukuthi at least nxa liwela kwele Matabeleland North South le Maswingo, kube lizulu nje lizathambisa ikakhulu emadlelweni nje lokuthi amadamu ethu athole amanzi. Ngoba sikhuluma kanje Chris, amadamu amaningi alamanzi amancane okuthi even uJune lo July besingeke simfice. So silethemba abanye bathi senze iskiminwe we're keeping our fingers crossed ukuthi mhlawumbe sizachathekelwa lathi kancane nje lizulu umoya ayasufuni wodasufuna izulu.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela bohlonzi lwaphezulu esibhedlela sePari Renyatwa kuqhubekele phambili namuhla ngemva kokwehluleka kukahulumende ukulungisisa izikhalazo zabo emhlanganweni oqhutshwe ngumphathintambo obona ngezempila kahle umnumzana uBhadaya Moyo labo dokotela laba izolo. Kulembiko ethi odokotela kwezinye izibhedlela zikahulumende eHarare labo balakho ukukhalala umsebenzi bekhala ngokusilela kwemithi yokwelapha izigulane kanye leholo labo abathi liphansi. Uhulumende yena uthi sethole imali engena kusigidi esisodwa samadola eMelika ezasetshenziswa ukuthenga imithi lemitshina ebalulekileyo esilelayo ezibhedlela. Odokotela bePari Renyatwa baqale ukhalala umsebenzi ngolwesibili besithi baswela indingeko zokunakekela izigulane ngitsho lamanzi sibisawo. Isiphathamandla sebhanga elincedisa abesifazana ngemali yokuthuthukisa inhlelo zabo ezitshiyeneyo eZimbabwe Women's Microfinance Bank, unkosikazi Mandas Marikanda namhla utshele amalunga edale lephalamende ukuthi kumele akhuthaze uhulumende ukuthi akhuphule imali ayinika leli bhanga ukwenzela ukuthi yenelise ukufeza umsebenzi wayo ngokupheleleyo. Unkosikazi Marikanda uthi ibhanga leli lingathola imali eneleyo lilakho ukuthuthukisa inhlelo zabesifazana emaphandleni lemadolobheni ikakhulu kwezokulima kanye lokusungula amabhizimusi ukwenzela ukuthi benelise ukunakekela imuli zabo. Ubekhuluma lequla ledale lephalamende ebelivakatshele leli bhanga namuhla eHarare ukuhlolisisa ukuthi lisebenza njani. Umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni usanda kutshela iStudio 7 ukuthi ibhanga leli iselancedisa abesifazana bedlula inkulungwane ezine 4,000 kunhlelo zokulima. Asizweni omunye obekuqula ledale lephalamende umnumzana Daniel Mologele exoxa lentatheli zindaba yeStudio 7.
Siyabonga kakhulu namhla sifunda okunengi besifike savakashela ibanki yabesifazane iWomen Bank ngesilungu. Sifunda okunengi kakhulu njengabameli baseParliament. Sithanda ukuthi sisazise omama bonke beZimbabwe ukuthi sizosebenza amandla ethu wonke ukuthi sincedise ibanki lelo ukuthi likhule ngoba masikhangele umnotho weZimbabwe sikhangele labesifazana ukuthi baqhubekele phambili bethuthukisa iZimbabwe yethu. So ibanki kilela besimame sifuna ukulisupporta njengeParliament of Zimbabwe.
Lo ngumnumzana Daniel Mologele ilunga ledale leParliament engwebandla leMDC ubexoxa lentatheli zindaba yeStudio 7 eseHarare. Umgcini sihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo yena ofike namuhla eZimbabwe evela kweLebhilitane uthi uchazisele idale lePhalamende lakulelo lizwe ngokwenzakala eZimbabwe njalo inengi lisole kakhulu ukwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Asizweni uMakhumalo exoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Bode iBritane yonke bengihlangana lezi yezimfunungwane ezimfunungwane labo zabo mama. Yebona ye babe befuna ukwazi ukuthi ekhaya kuminjani. So hayi ngabachasisela ukuthi kuminjani. Njalo ngithole le thuba yokuthi ngiyefika ePhalamende yabo. Ngikhuluma nabameli bePhalamende. Ngafika ngachasisa okwenzakala ekhaya. Njalo kwakhanya kumele senze umkhankaso ukuthi kakuyekele ukuthi omama babanje ubudlwangudlwangu esithi yirephu ngesikhiwa. So ngomunye womkhankaso njalo abazawugijimisa ukuthi ohulumende nanxa amapolisa etshaya abantu namasosha etshaya abantu akumelanga ukuthi babe lilungelo lokusebenzisa ukudlwangula omama kube yindlela yokuthi bagcine besesaba ukuthi bangene umsebenzi wombangazwe kumba amahofisi amakhulu ukuthi bamele amalungelo abanye omama besesaba ukuthi bazadlwangula.
Kube le thuba yini lokuhlangana lezi zalwane zeZimbabwe kumbe abebandla lakho?
Ngibe le thuba lokuhlangana nabo abalihlekanyana nje. Saxoxisana silungiselela i-Congress yethu njengoba sonke siyazi ukuthi ngenyanga ezilandelayo salisesile Congress. So bebengazisa ukuthi sebengaphi sebenzeni njalo kuyini okungazani kuyabaphica. Hayi saxoxisana nje sakulungilungisa. So bayalungiselela nje ukuthi siye ku-Congress. Hayi kuningi kakhulu abafuna ukwenzela abasekhaya ngoba isisekelo sethu sebandla sithi bona izalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ezingamalungu ebandla lethu kumele ukuthi banelise ukuthi ziphathise lapha okwephula khona ilungelo loluntu bakhankase kuhulumende amazwe lapha baphuma khona njalo bazame ukuthi badingele ibandla imali ukwenzela ukuthi sanelise ukuthi sisebenze njengebandla.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla leMDC njalo elilunga ledale lePhalamende. Lithiye indlebe ngomgqibelo kuhlelo oluphathelane labesifazana lapho uMakhumalo azasichazisela khona ngezinqumo ezathathwa emhlanganweni ayenxuswe kuwo kweBritane ezizaphathisa impilo yabomama eZimbabwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Elinye ilunga ledale lePhalamende kweleBotswana selikhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi amise ukubuyisela ekhaya abeZimbabwe abangena eBotswana ngokungekho emthethweni njalo abaphe amaphepha okusebenza kuzigaba ezifanalo kwakha kanye lemapulazini. Kubika uMartin Ngwenya eseGaborone kona le kweleBotswana.
Ilunga ledale lePhalamende uMnumzana Abraham Kisupile oyibandla liphikisayo eleBotswana National Front uthi abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni kumele baphiwe amaphepha okusebenza athi ukubuyiselwa emuva. EleBotswana liwisela inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena kulelo lizwe ongekho emthethweni kodwa phose bonke baphinde bangene futhi. UKisupile uthi akuncedi ukuthi uhulumende asebenzise izigidi zamapula exoxenisana labangena elizweni okungekho emthethweni. Uthi kumele banikeze amaphepha besebenze endaweni ezitheneyo ezifana lokwakha kanye lemapulazini imisebenzi eyande ukukhandelwa phansi ngabeBotswana. Ayisikho kwakuqala kulombono ofana lokakwisipile edale lePhalamende yeBotswana kulamanye amalunga ngaphambilini athi akuncedi ukuthi kutshone kubuyiselwa emuva beZimbabwe laba bona bengasetshenziswa kwezinye ingatsha ezokuthuthukisa umnotho. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana lomnumzana Dumisani Dube bathi kungaba ngumbono omuhle ikakhulu ngesikhathi amaphepha okusebenza kumbe ukuhlala eBotswana engatholakali mahlayana.
Mina ngibona ngathi kungaba ngumqondo omuhle ikakhulu sikhangele ukuthi kunzima ukuthola amaphepha okwenza ukuthi abantu bekhaya bengene eBotswana okungekho emthethweni.
Iningi labe Zimbabwe elingena eBotswana ngekwemthethweni lizithola lisebenza ezindlini emapulazini kanye lekwakheni. Unkosazana Elnet Ndlovu yena osebenza ezindlini eHabron uthi kungajabulisa uma idale lePhalamende eBotswana lingadlulisa lombono ube umthetho.
Singena nzima njalo siphila nzima kwele Botswana sidlala umacatshelana lamapholisi uma kunganikezwa amaphepha kungaba lula kanye lakuhulumeni ukuthi engatshoni exotshana lathi.
Omunye oweZimbabwe njalo umnumzana Sifas Ncube uthi kusobala uthele Botswana alenelisi uqeda udubo lwabangena elizweni ongekho emthethweni ngakho imbono yelunga ledale lePhalamende kumele ikhangelisiswe.
Ngumqondo ongakhangelisiswa kwele South Africa bayakwenza njalo ayisikho kungatsha ezifana lezokwakha kanye lemaplazini lapho kutholakala abanamaphepha kuphela. Abanye basemahofisini amakhulu ngakho kungaphathisa iningi.
Umbono kamnumzana Kisupile uzaqhubeka uhluzisiswa edale lePhalamende yona ehlala okusaqhubekayo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngodaba lokusungulwa kwebhanga labesifazana kanye lendubo ababhekane lazo. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Nigeria sezimise imizamo yokuhlenga abantwana besikolo abadilikelwe isakhiwo edolobheni leLagos izolo. Beso kutholakale izidumbu eziyisishiyagalombili kodwa kunakanelwa ukuthi inani labafileyo eliphezu kwalelo. Abantwana balemuli ezabalekela impi kwele DRC sebebhekane lenye njalo impi yokulwisana lendlala ngemva kokubuyela emizini yabo. Iningi lithukuthele ngomumo osezibhedlela zikahulumende lisithi kulokutholisa izigulane impilakahle izibhedlela lezi seziphenduke zaba yizilarha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya onguye osungula lingxoxo.
Seza besichona babutsa besithi bengaze charge i 2% transactional tax imithelo lwana wamafoni imali zakuwa khona. Umuntu lencube uyabhoda emazweni batshele ukuthi uhulumende wakhe ibudget yakhe simi kahle kungani kanti izinto zonke ziswelakala ngoba imali iyachaphazwa vele kayisebenzi kabayiqondisi lapho efanele iye khona kule mismanagement yama-funds. So utshengisela vele ukuthi uhulumende lo wayevele nguhulumende wokuqili ongakwazi ukubusa kufanele kulungisiswe abantu bengakabhubhi abaningi.
Nomzana Ndlovu bayakhala odokotela bathakula lutho lokusebenzisa ezibhedlela lapha babona izigulane zisifa mihla lamalanga ngoba ayikho imithi yokubelapha. Ungathini ngalokho?
Uhlupho esilalo njengelizwe leZimbabwe silomnyama wokuthi kasilabakhokheli kodwa silababusi. Umuntu obusayo uyisihwaba ngumabuthelela konke okudliwayo kube phambi kwakhe adle busa abantu behlupheke. Yikho-ke urhulumente wezanu p f akamnangagwakala ndaba lozulu weZimbabwe okwakhe yikuthi-ke atshaje abantu ama-taxis bathathe izimali bagade indizamthina bephuma phandle kwelizwe behayi indizamthina bathengelana izimoto benze lokho lalokho bafaka nezikhundleni babiza ama commission abantu aba over 50 kuthi ama advisors sesipenda imali kodwa kuma essential services wakhohlwe ngakho ikho sithi thina bayenza lokho kuthiwa ama misplaced priorities abalandaba ama social services izinto ezinceda abantu bezimbabwe bangabavuthi kayisibo bakhokheli lokudana ke yilo uhlupho esilalo njengabantwana bezimbabwe.
Babungwenya, sesike sezwa kwezinye isikhathi kuthiwa kule mithi yokwelapha abantu egcwele ezibhedlela khona ngapho eHarare e-expileyo. Sizwe njalo kuthiwa emafamasi lapha emafamasi ezibhedlela zikahulumende akulalutho kodwa emafamasi eziphatha amandla zikahulumende ayabe egcwele ethe pam. Akula kungethembeki yini okwenzakalayo khonapho?
Sokutshengisa vele ukuthi indaba ye-corruption yiye engathi ihlubhethu ngoba umnumzana u-Obadiah Moyo wathi engena emsebenzini wathembisa odokotela labana basafunda ukuthi yena imithi izabe lokhu izakuba khona kababuyele emsebenzini. Base belungisisa futhi i-procurement office entshintsha ukuthi nxa uhulumende ethenga akusela budlwangudlwangu. Akukaguquki laba abathengayo bethenga amathenda amathendani kwabantu bezanup f kungathi imithi lokhu i-expire. Sokutshengisela ukuthi vele uhulumende lo nje kuwaulesitsho sokufanele uhulumende lo aguqulwe wonke ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lihambe ngendlela eqondileyo.
Baba Ndlovu, sike sabona uhulumende kunsukwana ezedluleyo eqhatha enye inkampani yakwele Melika ukuthi ikhankasele ukwesulwa kwezijezi. So iZimbabwe ibhadala imali eningi kakhulu ingxenye yesigidi ngomnyaka. Imali le ibingamelanga yini bekungasoze kube kuhle ukuthi isetshenziswe kwezempila kahle?
Kona lokho kugcwalisa amazwi engakhulume ngaphambilini ukuthi elizweni leZimbabwe silababusi akula abakhokheli. Imali eningi kakhulu, imali enganceda uZulu kakhulu, imali engathenga imithi ezibhedlela, imali engaholisa odokotela lamanesi, imali engaholisa ababalisi ezikolo, imali engayenza ukunika ongathuthukisa ilizwe, kulungiswa imigwaqo, kulungisa izinto eziningi nje le infrastructure le enganisa idilika. Imali eningi kakhulu, kodwa ke iyadlaliswa-ke leyo mali, siyaholisa abantu beMelika, bathatha amalahle asiwaswelayo lapho bawasewange lapho agejwa khona, bathatha amanzi ngenkonxa bethelelwandle lapho kuvele kula manzi amaningi khona. Kuyatshengisela ukuthi abantu esilabo balo-confusion abakwenzayo kabakwazi, ngoba indaba yama-sanctions ayidingi ukuthi uqhatshe ikhampani kumbe uqhatshe umuntu ozakukhulumela. Kumele uguqule izenzo zakho, uyenze intando kaZulu, uyenze okufunakalayo. Ama-sanctions ancilileka wodwa nje njengamazolo aphela.
Babungwenya, kuyiphethe khonapho, lungalungisiswa njani udaba oluhluphayo lolu kwezempilakahle?
Ukulungisiswa kokujeziswa kuswa izinto ezingapha ekhaya, hatshi ukugezisa nje imvubu eyayidlala idakeni. So sokufanele ukuthi uhulumente lo avume akhulumisane labantu abakwazi umsebenzi ukwenzela ukuthi izinto zilungisiswe.
Ngamafithane, akuyiphethe Baba Ndlovu.
Sithi thina abantwana bezimbabwe bakithi sesibonile kasifundenini sibone ukuthi abantu bezanup f kabalani lathi okwabo bafuna ukusibusa kuphela. Ngesikhathi esilandelayo ma sisiya kukhetho singathabeli amantsaro lama-tisheti, singathabeli rayisi ye-2 days, singathabeli amatoch, asihambenini siyekhiphi ibandla lezanup f completely sifakele MDC ubabuchamisa akhokhele ilizwe leZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngoebandla le-MDC ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya. Izizalwane zeZimbabwe leza kwele South Africa ezingena kumakhulu bezibuthene lamhlanje e-Uville Recreation Center e-Johannesburg emthandazweni wokukhumbula induna yamaNdebele u-Albert Zwelibanzi Gumede yena obhubhe ngeviki edluleyo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Bekubhalwe usizi ebusweni beningi labantu abebekulo mbuthano wesikhumbuzo sikaMoyi. abatsha, abadala, abakule South Africa, labase Zimbabwe, bonke bachaza umuyi njengendoda ebizimele ngokomnotho, kodwa ebiqeda isikhathi esiningi inakakela abahluphekayo labadinga usizo kuye. Omunye wabadala bebandla lemphakazi Liberation Front, umnumzana Duncan Dlamini, uchaza umuyi njengomthunzi obuvikela abaningi beZimbabwe kwele South Africa. Kati ke uthi bekuliphupho lakhe likhulu ukubona isizwe sikamthwakazi sesibuyele emhlalweni yakudala.
Engakalali bengilaye emini saxoxaxoxa nje sithi hayi manje kwathiwa njengomanduna kathi angakathi ibizo leli hayi asoze silithathe. Wathi hayi asoze silithathe ngokuphazima kwelihle kuzathatha isikhathi so nje njalo nduna lami hamba kuhle.
Kati komeka ibandla leMDC Alliance kwele South Africa, umnumzana Austin Moyo, yena uthi kunenge okufanele kufundwe izalwane zeZimbabwe empilweni kamuye.
Ugumede ube ngumuntu obheke kakhulu abantu baseZimbabwe lapha ebakhulumela nokuthi izinto zabo zilunge. Manje njengoba sihambile nje siphatheke kabi kakhulu ukuthi ube sanda kubuya le kwaZulu ukuyokhuluma nenkosi uzwelithini. Asisazi manje ukuthi umlayezo lo abuye uphethe sizowuthola ngendlela efanele na sidumele kakhulu ngokuhamba kwakho baba Gumede.
Umna wakhe kamoya umnumzana Ndabenkulu Gumede uthi njengemuli basele bedidibele. Kodwa ngakulunhla ngothi bethokoza ngendlela umuyi abeziphethe ngayo nangendlela abasekelwe ngayo umphakathi kulesi sikhathi esinzima.
Bindoda ethi nxa isikhonifisa abantu badle bajabule, bindoda engathatha isikhathi kubana ibuzo ubuinkomo zinkomo zikuphi kumele zinqande zeduze indoda ethande kuhlatshwa abantu badle la khona ubhuti bese nomkhuhlane wegout yena inyama bengayidle bomvu kodwa kube jabula ukubona abantu behlatshula into njengaleyo badla inyama abakholise bekujabulela lokhu kakhulu.
Umuyi ubhubhe ngeviki ephelileyo ngemva kokukhala ngamakhaza ngenxa yosizo lwakhe kuzalwane zeZimbabwe. Ubese induna esebenza ngokomthetho wezomdabu kwele South Africa. Ubese leminyaka edlula amachumi amathathu ehlala kwele South Africa. Kanti ke ubehlala-hlala ayifika emzini kayise eSwazi. Uthi abantwana abahlanu umkakhe nazalwa labo abalichumi lasiyakalombili. Umuyi uzabekwa ngomgqibelo eJohannesburg. Meletulo 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yenzisa kuphela siziqhibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu elilolaka lesavunguzane esilakho ukudala umonakalo omkhulu kusukela namuhla ebusuku. kwanele mthakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Matuka Nduna vafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.